Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 kuNcwabakazi 2024 ngokwesidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki.
Sokulomnyaka bekhala eZimbabwe kulandela ukukhotshwa kokhetho okuthiwa alwenziwanga ngemfanelo.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ndizakuthi babotshela babotshwa mahlayana.
Abakubandla lezanupf bathi ababotshwa eZimbabwe yizigilamkhuba ezifuna ukubhidiza ilizwe elaqhuba ukhetho nyakenye. Indlala ithwalise nzima abantu eBhayibhile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lokunomnyaka kwakhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olaqhotozwa ngabaphikisayo inhlanganiso ye-Southern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abakhokela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basekela okwethulwa zenhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla le-ZANU-PF. Kusukela lapho le-CCC lahluthunelwa amalunga edale lephalamende ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Cabangu ebambisana loSicamfundo Welshman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akula kuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe kuthi akuqedakali okwenzakala kulezi nsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka incindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated ngisho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile eminyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokusolakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrick Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela ubudlwangudlwangu eZimbabwe.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ndizakuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphinde usukelwa ngumthetho umbophe engazange yonawe efune ukuwephula kumba wephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda, ngendaba zedemocracy. Bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi lamhlanje ANC? thina eZimbabwe sakubona ukuthi we saw it coming saku avoid ngendlela saku avoid ngayo.
Usibanda uthi kumele kuhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besethekelela eZimbabwe ngakho ke ababojiweyo bazakhangelana lezo mthetho.
Lanxa usegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemvale uzasiyangisa. Le bedroom iyaklinwa esithing room utshintshwe lamalembu. Kube lezigogodo ezindisi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ngubani? Igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabuya abantu bemzini. Le mgano sometime kuyafaka ifayo nxa kula bantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigogodo zithethwe zagcinwa le. Bazabanjwa bazatholakala balalokho abakutholakalayo. Akula muntu obanjelwa amanga. Yibo bayakwazi futhi ukuthi babatshelwane. So hayi bayazi indaba yabo abafana laba bazabalungiswa bazalungiswa ngumthetho.
Kusukela nyakinye kule bantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhoqela umfundisi Tavumane Masaya wabulawa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labajojozela udlakela. Izakhamizi zeBridges zikhala ngendlala esabekayo esihlasele kakhulu kulomango esibangela ukuthi abantu abaningi badle kanye ngelanga. Ungcwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Umangweni uselala eziko emzini eminingi eBybridge lapho izakhamizi ezithi kazitholanga lutho emasimini lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi esidalwe isimo se-El Nino. Izakhamizi zikaward 12 esigabeni semajini esiyoka zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhlelo lukahulumende oluphathisa abalambayo luqhutshwa lugatsha lwe-social welfare luncedisa abantu abalutshwana ikakhulu asebekhulile ikanti indlala ehlasele wonke umuntu kulindawo. Unkosikazi Khatutshelo Ndowu olabantwana ababili owakuqala ole minyaka yokuzwala yesithupha 6 lole nyanga eziyisitshiyangalombili 8 months uthi imuli yakhe isesimeni esibi.
Sikhona abantu abadlala kuphela ngapha nasikhona.
Unkosikazi Ndowu uthi loba unina eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 uyamdanisa ukuthi intanga zakhe ziyahola kodwa yena akatholi lutho. Esinye njalo isakhamuzi semajini ugogo ayida nyama yawo uthi badla imbuya ngoluthi ngoba emzini wakhe uhola umkakhe kuphela loba nje behlala beyisitshiyangalombili labantwana kanye labazukulu.
Ukuzisa kwedu sinkotaonesikhaisa
sidla ntambama kuphela ngoba imali ingekho. Singatisidlela semini imali yokuthenga ukudla siyayithatha ngaphi?
Abanye balabo abalutholayo usizo lukahulumende labo bakhala ngokuthi akwaneli ukudla lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Kuplani Mlela.
Last month usiyakathen babuya babuza ujayezi abathi bona njengoba sele nyanga ezingu-4 singasabuyi lathi umuntu omunye asudlinye i-50 kg.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele njalo kuward 6 lapho esithole khona umnumzana Alifambethi othi abaphila ngcono yilabo abalezihlobo ezipheshiya.
Ngathi ukubona kwami modern half yabantu lapha baphila ngama-remittance.
Okwenza isimo sendlala sibe sibi ngamandla ekudula kwempahla eshiyeneyo ikakhulu ukudla. Isakale mpuphu elilesisindo samakhilogramu alitshumi i-10 kg eBybridge belithengiswa ngamadola emelika amane $4 kodwa selikhuphukile laya kumadola ayisithupha $6 kusiya kwayisikhombisa $7. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bekhona abakhalayo ngokungaphiwa ukudla nguhulumende sebephathise abantu bemaphandleni abedlula izigidi eziyisithupha 6.1 million ngokudla kunyanga ezintathu ezedluleyo. Wengeze wathi osobhuku yibo ababhala abantu abadinga usizo lokudla njalo akulawade emaphandleni abangafikanga khona.
What we are giving is actually more than what Zimbabwe is saying we should be giving.
Sikhokhelwe izinzwa ekunikeni abantu ukudla. Bekulomumbu eBridge. Usewanikezwa abantu bendawo leyo okwenela inyanga ezintathu. Sizabuye sibanike njalo ngoncwabakazi.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abadinga usizo lokudla emaphandleni eZimbabwe okwamanje bayizigidi phose eziyisithupha 5.9 million kuthi emadolobheni bayizigidi phose ezimbili 1.7 million. Usiyafika uMbimbitho omnyaka ozayo uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithiyangalolunye 9 million bazadinga ukuphathiswa ngokudla njalo kufuneka imali yeMelika ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion yokuthenga lokhu kudla. Ngimele iStudio 7 ngiseBybridge, yimi uNgwele Dube.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ithi balusana nomkhuhlane wempox umemetheka emazweni akhokela eleBurundi, Kenya, Rwanda, South Africa lakwele Uganda. Kulabantu abafika amakhulu amabili 200 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abakhangelane lezomvikela elwandle kwele-Italy bathi sebekhiphe isidumbu sikasomabhizimusi obeledumo uMike Lynch labanye bakhe abagalule emkhunjini kunsukana ezedluleyo. Indodakazi kaLynch uHannah lokhu engakatholakali kulandela isehlakalo lesi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America Washington. Wezi patalene le Melika.
Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa wamukele isicelo sebandla leDemocratic Party ukuba alimele kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wamukele isicelo lesi phose kule nyanga umongameli Joe Biden waphuma kukhetho lolu kulandela ukukhonana kwamalunga ebandlaleli athi useluphele okokuthi uzanqotshwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump omele ibandla leRepublican Party kulolu khetho. Unkosikazi Harris uthi uzamela abantu bonke eMelika abagoqela isebenzi engakhethwa nguZulu ngolwezi.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ngimele umuntu wonke. Ngiyamukela ukhetho libandla lami ulimela ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Sifuna ukuya phambili. Silabasebenzela inhlalakahle yomuntu wonke. Okuzaletha intuthuko yethu sonke.
Uphinde wakhuluma ngohlelo okuthiwa luqhutshwa ngamalunga ebandla leRepublican Party olubizwa ngokuthi Projects 2025 olulakho ukuphazamisa indlela uhulumende asebenza ngayo ukwenqabela abesifazane abafisa ukukhupha izisu lokunye okuqakathekiswa nguZulu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors.
Siyakwazi ukuthi uTrump engabuyela esikhundleni. Umonakalo ozaba khona mkhulu kokungakanani. Konke lokhu sikubona kuhlelo lwakhe labanye bakhe oleProject 2025 ololotshwa ngabacebisi bakhe olulakho ukubisela eleMelika emuva kakhulu. Kodwa thina sithi kasibuyeli emuva.
Kusenjalo uTrump obekhankasela ukhetho oluzayo esesabeleni seArizona uthe unkosikazi Harris gasoze enelise ukuvimba imingcele yelizwe osekugcwele abantu bokuza.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Nguye owayephethe umngcele kodwa okwamanje uthi kazange akwenze lokhu akula mngcele emhlabeni wonke jikelele ovuza njengalo.
Amalunga ebandla likaNkosikazi Harris abesemhlanganweni lo eChicago athakazelele okwethulwe ngumkhokheli wabo omutsha. Omunye wabo ngunkosikazi Daryl Beckman ohlala esabeleni seArizona.
She set us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Uyasilungiselela impilo yethu. Yikho kanye lokho esikufisa. Thina siyaphambili, okunobuhle kuphela, hatshi emuva.
Kusenjalo amapholisa esabeleni seArizona sebophe umnumzana Ronald Sivrud ophume enkundleni zokuxhumana esithi ufuna ukudubula uTrump owadutshulwa kunyanga edluleyo ekhuluma loZulu ePennsylvania. Lolu daba luqoqwe ngoPatsy Widoxara weVOA oseChicago lalethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
Abadala bathi lithukelwa ebandla. Nanti kuthiwa mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakalayo elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana, abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sicela kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo aseyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuStudio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Hele Rachel ethi lidlelana leleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi ilizwe leli lifuna okwenjiwayo lokunye okuzanceda abantu bakwele Russia. Urhulumente weZimbabwe yena uthi amazwe omabili adlelana ngendlela elakho ukuthuthukisa uZulu. Kufika uTobias Mutsingwa.
Kulamankampani amakhulu akwele Russia agoqela e-Alrosa, emba amadayimana, e-V-Holdings, lamanye asebenzela eZimbabwe. Kulambalwa asebenzelana lohulumende kwezokulima, ezempilakahle, ezebutho lokunye. Akwaziwa ukuba ele Russia selitshale imali enganani eZimbabwe selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi kusobala ukuba ele Russia lidinga ukuzinothisa hatshi ukuthuthukisa abantu beZimbabwe. Kodwa omele ilizwe leli eZimbabwe, umnumzana Nikolai Krasilnikov, uthi ele Russia lifuna amazwe omabili athuthuke ngemfanelo.
Russia's government and Russia's business are sincerely interested.
Ilizwe lami lifuna ukuqinisa indlela esithengiselana ngayo, ukuthi njalo ekusunguleni amabhizimusi kanye lokuncedana ngezikhathi zenhlupho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko.
We accept all capital which is in the national interest.
Liza, kumbula ukuthi lapho uMongameli Mnangagwa engena embusweni wakhuluma esithi leZimbabwe lifuna ukudlelana obuhle lamazwe wonke omhlaba. Yikho ke lokhu esikwenzayo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute uthi kukhona okufunwa ngele Russia.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhale ngaphansi kukaPresident Putin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu.
Kulabanye abanjengengcwethi kwezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi we-Coalition for Market and Liberal Solutions, abathi kulungele ele Zimbabwe uma ele Russia selisengeza amabhizimusi alo elizweni.
Kuyisibusiso kwa-Afrika ukuthi i-Russia la ikhanya sibe sisiba ne-influence, kuyanceda i-bargaining power ye-Afrika leZimbabwe.
Kulabanye njalo abathi ukuphakama kwele Russia ngendlela kwenza ele Melika lesabe ukuthi ele Russia selilakho ukuba lomnotho owedlula ilizwe leli. Kodwa omele ele Melika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthi ilizwe lakhe galilani lobudlelwano beZimbabwe lele Russia.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Ele Melika kalingeneli indaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe abalisa ele Russia, kodwa esikufunayo ukuthi ilizwe leRussia lime impi ezibulala abantu makhaza. Nxa ekhona amazwe asekela iRussia isenza lokhu, yiwo esingathakazeleli umanyano wawo lele Russia.
Abakhonona ngobudlelwano bekwele Russia lele Zimbabwe bathi kumele kuhlolisiswe ukuba yilipi ilizwe elithola okunengi phakathi kwawo. Unkosikazi Jacqueline Sande, igqwetha elilwela ilungelo likaZulu, liyabusola ubudlelwano lobu.
I-Africa kanye leZimbabwe kumele inakelele ukuthi ingabandezelwa, ingatshontshelwa nxa idinga ubudlelwane namanye amazwe.
Ele Russia laqala ukudlelana lele Zimbabwe ngesikhathi abansundu belwisana labamhlophe. Ubudlelwano lobu bukhanya buqathekiswa kakhulu nguhulumende kaMnangagwa njengalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio 7, linjani lonke abalaleli? Yanibingelela, mina ngilapha eMathebeleni South eMashaba. Lapha sikhala ngenethiwekhi sibili. Ngabe uhulumende esijela asifakele amabhusta, asincede asifakele amabhusta kula mabhusta asizame ngenethiwekhi. Nalabo abasimelayo abakhulu abasikhulumelayo impiko yethu, ngabe siyacela sibili, kumbe ngabo MP kumbe ngobani, impiko yethu ehambe siphambili siyokwazi lathi ukuba lama network. Siyahlupheka senza kogathi izintaba ukuthi sikwanise ukufona, ngoba phansi ayikho inethiwek ayitholakali. Siyacela.
Linjani, linjani kuStudio 7? Hayi, siyayizwa imibono iyabekwa, kodwa okunye yikuthi lina lingakhathi abantu besafuna ukubeka imibono. Liyifake yonke imibono yabantu, imibono eminye liyikhatha kungabantu abathathu kodwa selikhathi. Hayi, vezani imibono, vezani imibono yonke, sifuna ukuzwa ukuthi abantu bafaka yiphi imibono.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Ngusiziba efelabhusi, bengicela ukungeniswa ukuthi lami lingithumezele inyuzi zansuku zonke. Ngiyabonga
bantu beStudio 7. Hayi, siyalibingelela, thina sibona nje impilo yakomgodoyi kuphela, asazi ukuthi singaphumelela kunjani. Hayi, siyacela ukuthi bezame ukulungisa sibili, bezame ukulungisa. Sesigcwele emazweni njengamadonki, njengamadonki shuwa. Ilizwe lakithi likhona, ngabantu sokusiphatha kubi, besitshelwa bukwerikweri. Hayi, ake lilungise, ake lilungise, iphathe ubusayo, zame ukulungisa madonki.
Basakazi bami abahle, indaba zenu eziqotho elisethulela zona, ngiyathemba ngicela i-audio yami izophoselwa emsakazweni. Ngithanda ukuqondisa imeseji yami kubaba uGawule, uBelieve Gawule, lapho ngamameseji olwakuwayethula lapho ancindezela isizwe sakithi samaNdebele, kuyikuthi engumuntu wakithi laphaya. Kunje ngike ngamuzwa ekhuluma nge-School of Ideology engingathembiyo ukuthi yinto ezosiyenzela lutho, kumbe singavuna lutho singabantu besiNdebeleni, kodwa esikhangelele futhi ukuthi indlela ezabe ifundisa ipropaganda, ifundisa ngohlangothi oluyi-1 kuchiwa umlando wethu wesiNdebeleni ngaphandle.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Laneli lakho usithumela yena imbono kunombolo ethi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday libhekisi lesembu likamaskandi elisathathulayo elizibiza ngokuthi abafana benemane. Lesembu lidlala daily lodwa futhi lisanda kwethula isingi elesihloko esithi icholocho iya ngihlanyisa nangu umkholi walo iquka lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Salibonani bantu bakithi, ibizo lami nguMayezi Wenyathi, ngidabuka eCholocho eNemani Sigodi, ngingumholi weqembu labafana beNemani esilisungule ngonyaka ka-2023 lapho esikhiphe khona idlaladi lethu lokuqala elinesihloko esithi Samukeleni.
Abangathanda ukuthenga ingoma zenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Lengangithinta kunombolo zami lezi engiyazifaka lapha 0715031308. Ngitholakala khonapho edolobheni lakoBulawayo lapho esisebenzela khona umculo wethu.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engatshela abalandeli ukuthi siyacela kakhulu njengabaculi abasakhulayo ukuthi abantu besisapote, besapote umculo wakubo okamasikandi owesintu ukuze ukhule sizazi imvelaphi yethu njengabantu besiNdebeleni.
Ngomini komo lapho kulecembu elingaliya chasibili okunye okumangalisayo singakhohlwa ilaptop lamhla sixoxa ngokhetho lwemelika singakayihlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela sokulomnyaka begala eZimbabwe kulandela ukuguthwa kokhetho okuthiwa lwenzwanga ngemfanelo kutabaka kubandla lezanupf bathi laba botshwayo labakhahlanyezwayo ngabantu abayizigila mkhuba. Hayi-ke sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.